Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 kuNhlolanja 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amboni icala lokuthi abantu bese thi kungaqhatshwa abantu bangaphandle icala lengabantu ngathi kwankona use devolve so mabe devolve bekuze beqhatshwa abantu bala so these guys ba justify mabe so lokuthi kunindaba kuletwa abantu bangaphandle.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abushiwe kobulawayo namuhla ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow.
Uthole ulwazi lokuthi izano ifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliament ngakho bambopha nje lomthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election.
Amapolisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC awedale leParliament amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya lo mnumzana Lloyd Mukapiko. Kuhlelo lwekwaza Friday lamhlanje sileqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo namuhla abophe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow esola ukuqhatshwa kwabantu abasuka phandle kwakobulawayo kuleli hotela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekobulawayo iqhatshe abantu bedolobho leli hathi abasuka eHarare ababikwa befike lamuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo ebulawayo Central Police Station okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu inhlanganiso elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumeni.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga utelizweni elikhululekileyo lapho ama-citizens okuzithe bonakalise lapho engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi u-Emerson konke ayekutsho ukuthi khona i-new dispensation, new order, i-order endala yona lena kamgabe ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhatshwa abantu bangaphandle icala lengabantu ngathi kwankona use-devolver so mabe devolver bekuze beqhatshwa abantu bala so these guys ba just
umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu.
Nxa kadesi kulethwa abantu from Harare kuthiwa abantu abethu basebenze ngapi ngoba asingeke sibukele into ezinje zenzakala yikho lapho okuqalisela khona udlame ngoba abantu abethu bayakuyawuthola ngapha umsebenzi. Nxa kusenziwa i-tendering kuyimisebenzi yakobulawayo ama-tenders ayenziwe kobulawayo hayi khona ukuthi ama-tender kobulawayo ayenziwe Harare.
Osakhulayo wakobulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana ngokwazana.
Angisebenzi ngihlala enkulumani 12 ngilo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina udadewethu wasuka waya kwenda kwenye indoda. So manje yonke imuli sikhangele mina khonapha ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni kuba yintandane kubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuqhashana ngokwazana.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu.
Ubuhlungu nje khona kuyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokuhlola. Ngifuna ukuthi abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa kuya-importwa i-labor kulabantu abakhona lapha koBulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling, umsebenzi we-painting, we-renovation, kusho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu singama-second class citizen. Ikho ngitshoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasozisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge.
Iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli zindaba aziyebuza abemthwakazi Republic Party. Amalunga emthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare ukanti koBulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo amapolisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla leMDC edalele parliamente amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya omela imbizo kanye lomnumzana Lloyd Mukapiko omela iRedcliffe. Ababili laba bake babotshwa njalo ngozibandlela besetheswa icala lokubangela udlakela kodwa babuya bakhululwa baxwayiswa inkantolo ukuthi bazinikele kabili emapholiseni ngeviki. Ngokunjalo iMDC ithi uChikwinya loMukapiko babotshwe ngesikhathi besemapholiseni. Akukazakali ukuthi betheswa cala bani. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi amanye amalunga ebandla leMDC ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Kuza njalo ngesikhathi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi zimkhuthaza ukuthi amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamabutho. Inhlanganiso lezi zithi njalo bonke abaphatheka ekubulaweni ekutshayeni lekudlwengulweni kwabesifazana kumele bajeziswe. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda yena uchothoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza amalunga eMDC.
Okubuhlungu ngalindaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umshonitshwa uSettlement Mhlangala abotshwe khona akuzanga kube khona ukuvama kokutshengisela, ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani. Kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe ePhalamende, ngakho bambopha nje bemhlupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election ngemva kwalokho besebesenza iqiniso ukuthi bayaqhila bantshontshe i-parliamentary seat eka-honorable Settlement Mhlangala Mnyawa.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa i-Amnesty International, i-Human Rights Watch kanye le-Oxfam International sezilobele umongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini Mnangagwa?
Akusegcekeni ukuthi uPresident nanga kwa udaba lokuthula akalwazi udwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo upresident nanga kwa uyamesaba upresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabona kezama ukuthi belokhe bopha abantu ebethisela abantu ukuthi abantu bagcine bevotela yena ngokwesaba nje kodwa lokho akulakulalela okuzenziwa ngupresident uMnangagwa ngibona ngani sokusalele isadak le-African Union lezinye iy'nhlanganiso zaphansi emhlabeni fana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
OSADC labo-AU basesele umsebenzi abangawenza-ke lapho siyabona ukuthi alangena amalutshwana alandelayo kuzakuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe luzathatha inyathela ngumunyawo olutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababalisi bathi inyathelo elizanywa ngokhulumende elokubabambela iholo phezu kokukhalala umsebenzi galikho emthethweni. Bathi njalo lokhu akusoze kubenze babuyele emsebenzini. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukubengezelela iholo. Kubika uGibson Bebe.
Umphathi ntambo ogada lwezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission umnumzana Vincent Wungwe wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafika Jowu uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct the money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali ukuphela nxa ukukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UJowu uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimele ababalisi.
The other issue is that we have a labor dispute.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi silengxabano lomqhatshi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhatshi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende ezefuna ukubabambela iholo. Unkosikazi Sihle Nkomo ongomunye wababalisi abakhalala umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi naphakathi thina sisakwazi ukuthi senze njani. ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambe emsebenzini iyazikhiphela izimali ngapha association nisithi singahambe emsebenzini manje asisakwazi ukuthi siyenze njani sesisakuthi singabe silokhe singahambe emsebenzini wakhona izimali zithi ziyakhitshwa zona zivele zizincane
kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa ikwethuselwa okwenziwa amalunga abo ikakhulu emaphandleni lapho intsha ezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeza amabizo alabo abakhalele umsebenzi umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bemaphandleni bebhulelwa ilungelo labo lokukhankasela ikholo elingcono
esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye ke labo kansela lanye kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebeste babethusela babatshengisela ukuthi labo abaza ukuthi bangazebeza emsebenzini bazakuza bazoladonsa ngamandla langodlame lokho sokutshengisela ukuthi ezombangazwe sezilokhu ezinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali ngalindlela ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi zibuye zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo
uqhubeke ethi uhulumende usebenza umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngihola lesikhombisa lapho ababalisi bazaviza imbono yabo ngodaba lolu lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe
Live Talk lamhlanje sikhangela inqaba nqoza eqhubekayo elizweni egoqela ukuthabalala komnotho lokuhlukuluzwa kwabantu. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silifake kuhlelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke namuhla elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union. Lokhu sokudale inkulumo yokuthi vele umanyano lo uphathisa ngani nxa ungasoze ukhulume ngokubulawa kwabantu eZimbabwe ngamabutho. Kubika uChris Gande.
Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusiba lubi. Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Abednego Bebe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifana nayo ngibone ngani ke lezo nhlanganiso ukuthi ziphethe kwafana ukuthi kube nalokhana okupha khona lubizo ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi isinike uncedo lethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kutho ukuthi-ke kufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nayo lezo nhlanganiso ukuthi kulo hlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngamafekthi.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula uRamaphosa uthe akula nkinga eZimbabwe njalo izijezise zenotho ezafakela ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yeSADC babugandi ukuthi iphethwe nguCyril njengo-chairperson. Ama-sanctions lawo akuthiwa kawasuswe akasho ukuthi okokuqala nje afike kanjani. Ama-sanctions afika ngoba laba bantu bezano babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu, umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe aseEurope neAmerica asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe ukuthi liphatha ngalesini. Kodwa uSirel njengo-chairperson weSADC uya phesheya aye kuthi awasuswe lama sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano weSADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwiSADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zaseEurope ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa kungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi awekho amathuba emsebenzi. I-Africa i-continent ekhungethwe kakhulu yintsha. Intsha kayisebenza awekho amathuba omsebenzi. Imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Afrika.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa yinhlanganiso ye-SADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalele parliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqhakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka kuSADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bayakubona labo ukuthi khona lokho kwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba izinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani iSADC le-AU ziresponda ngalindlela ku-problem yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi iSADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu ukuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani independence le democracy yakhona ekhona ngani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni we-African Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka etsholotsho njalo abahlabela umdumo werumba. Kubika uEzra Chisa Spand.
Aleluya! Siyakhuleka egameni lakho Nkosi.
Ichibilika ngumdumo osuculwa ngabahlabeleli abaningi kakhulu esigabeni sePlumtree leTsholotsho. Namhla siphansi khona le kweleTsholotsho.
Sanibonani vinyeleli kubo bonke abalaleli. Igama lami nguBlessing Luphahla ozalwa endaweni yakubo bonke endaweni okuthiwa kuSiphepha. Mina ngiculela iqembu okuthiwa yeza kubo bonke Parental Bliss elile album lesihloko esithi Axolisa featuring uThandiwe Dadoo elirekode ngonyaka odlule ngo-2018. I-album yalo yakuqala esifishare khona umxolisi Mr. Bones.
Ulayi, besi, kutambe, ulayi, 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 ulayi,
iqembu leli alasikhathi eside labunjwa.
Iqembu lisungulwe ngo-2016 kodwa ngobunzima bezinye izingqinamba esihlangana nazo laze layizoyenelisa ukurekhoda ngo-2018 ngoJuni. Yikho lapho i-albhamu ephume khona kuba sasesikwazi ukusebenza. Amashow wonke siwayenzela eJohannesburg ngokuhlukana kwezindawo nje lapho ezinye indawo esabe sibizwe khona. Kwezinye indawo sabe sisenza ama-road shows, ama-promotions endaweni ezifana nakumaparking nje kulapho esitholakala khona nasendaweni ezija kubo hip-hop theater lwama-live show esiwadlala khona.
Chibliga lesga bonke. Kuhle phela ukuthi lisacathula kunje nje litholeke abangaxhasa nalani emsebenzini wenu ke lo mfana kaluphahla.
Ngokusithola siyatholakala eJohannesburg endaweni esifike eCosmos City. Kakhulu kakhulu nje bengaxhumana lathi kuye naleyi namba engibizileyo lapha phaphezulu. So yibo esingathi sitholakala khona, kodwa kakhulu abafuna ukuncedisa iqembu singatholakala nje sincedisane.
Lelihlakathe bangalithola ngaphi? Kukanti abantu bangalifuna ukulibona balibona ngaphi?
Iingoma zethu sitholakala khona lapha kithi. I-album lethu leli lama-album awu-7 kusho ukuthi amabili yikho lapho esafeaturisha khona umxolisi Mr. Bones, then amayela the rest i-5 aculwa yeza kobonke.
Kuze kutabuke phela le program laleli lezike phela ngezika bonke hilo iqembu besilalo kuhlelo hoza hoza Friday libe lempela sonto elijukela igama lamuyenza Jesus Banda asithibulikeni sibonane kwelizayo.
Friday ngezika bonke lezo behamba ke letha elidala uEzra Jesus Banda singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namhla ngemva kokutshengisela eRainbow Hotel. Amapolisa aphinde abopha amalunga MDC amabili edalele parliamente umnumzana Settlement Chikwinya lomnumzana Lloyd Mukapiko. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamela inkomo Matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.